sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 12 kumpandula 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika lithi selisekela umbono wokuthi izwekazi le-Afrika libe lesihlalo i-permanent seat kugatsha lomanyano e-United Nations olubona ngezomvikela. Izakhamizi zewange zithi zithwele nzima ngezinga lentuthu ebangelwa ngezokwenjiwa kwamalahle abathi sokubangele imikhuhlane efana leyofuba kanye lesibeletho kwabesifazana ngesizathu zokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Abalimi abagoqela abeZimbabwe bathi ukuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia sekubadalele ubunzima ngoba intengo yempahla ezisetshenziswayo ekulimeni siqonge kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika lithi selisekela umbono wokuthi izwekazi le-Afrika libe lesihlalo i-permanent seat kugatsha lomanyano we-United Nations olubona ngezomvikela olwe-Security Council. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly oza kwenzelwa eMelika kumaviki amabili alandelayo. Reuters ibika ukuthi umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uza kwenza isimemezelo phezu kwenyathelo leli namuhla. Ithi njalo elemelika lifuna amazwe amancane asezihlengeni lawo aphiwe isihlalo ku-Security Council. Kodwa lanxa kungaze kwenzeke lokhu, uThomas Greenfield uthi iMelika ivumi ukuthi kuqheliswe inani lamazwe alamandla okuthatha izinqumo ezibalulekileyo ku-United Nations ama-veto powers. Abakhokheli be-Afrika abaningi abagoqela uMoyi uRobert Mugabe bahlezi begqugquzela ukuthi izwekazi leli liphiwe ilungelo lokuba lilunga le-UN Security Council futhi libe lama-veto powers. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungulezo mbusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
Akekho ngokubona kwami umuntu wase-Afrika ongeke ajabulele ukuthi i-Afrika nayo ibe esithi singathi sihlalo kula amazwe ayiwo aphethe ukuthula emhlabeni ngathi ku-Security Council ye-United Nations. Into nje ehlelwe ikhuluma ngabantu abaningi ma ungakhangelisisa kusukela emva abakhokheli be-Afrika, labakhokheli base-Asia, abakhokheli basezihlengeni bahlezi beyikhuluma le nto kweminyaka eminingi ngokuthi ngabe i-Afrika layo ilaso leso sihlalo ibe namandla anjalo. Ngakho ke kuyinto njengathi ijabulelwa ngabantu abaningi, kodwa ngathi ukujabulela kwakho lokho nto kuya ngokuthi lowo muntu yena ujabulelani exactly. Ujabulela ukuthi i-Afrika iyakhululeka, ujabulela ukuthi i-Afrika layo iziwe emazweni amakhulu emhlabeni, umujabulela ukuthi leyo nto imphathise ezinhlelweni zakhe zokuba ngumuntu ophethe umbuso ngendlela engayisiyo. Yikho lapho kulo mehluko khona.
I-Afrika lanxa ingaze iphiwe isihlalo ku-Security Council, nxa ingelawo amandla okuthatha izinqumo eziphoqayo ku-United Nations esingathi ngama-veto powers, ubona lokho kuyiphathisa yini?
I-United Nations isile minyaka eminingi yaqala, yasungula. Lezi zinto bezihlala zikhulunywa ngabantu abaningi asingathi ngama-analyst, ama-academic, izikhwicamfundo, laba-politician ase-Afrika. Ukuthi i-United Nations yenze lokho okuthiwa yikuguquka, engathi ngama-reforms, la i-reform isiya phambili. Ukwenzela ukuthi ingafani lalokho ebeyikho khona embi ngcindezela, kulokuthi amanye amazwe nganancindezelekile. Ihamba nje ngesiqubu somnenke. Umnenke mawazi ukuthi uhamba kanjani, United Nations ihamba ngesiqubu somnenke. Ngakho-ke i-Afrika ke ukuthi la ize ithole lawo ma veto powers mbona kuzothatha isikhathi eside ngoba njengoba yasho ukuthi Melika ayikuthakazeleli lokho awumangalisi ngoba ukuthi yona United Nations isibe ilokhe ikho khona ngalo ukuthi mawubhekisisa United Nations yona ngokwayo iphakathi kweMelika eminyakeni eminingi nengi le abantu abaningi behlala bekhala ngakho ukuthi hayi iMelika ungani ibambe kakhulu United Nations ibambe kakhulu ngani yayicontrol ngakho ke akumangalisi ukuthi ingani yaphikisa ngani iyala ukuthi iAfrika ithole lawo mandla singathi ngama veto powers kodwa esingakujabulela ukuthi kuya kusiya phambili into yonke lokuqala lanxa nje kuyisiko ingathi kuyisiqubu somnenke kuyatshengisa kuyaveza ukuthi phambilini kuzojika kuzoguquka kusizofika isikhathi lapho umhlaba lawo uzojika khona amazwe aseAfrika lawo abe layo amandla.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu ucubunguleza umbusazwe ubexoxa ecingweni lo nto ngameli inkomo weStudio 7 ekwelebhilitshane. Idolobho leWange laziwa ngogama lahle amagetsi njalo izakhamizi zalendawo zithi zithwele nzima ngezinga lentuthu ebangela ngezokwenjiwa kwe-coal abathi sekubangele imikhuhlane efana leyofuba kanye lesibeletho kwabesifazana ngezizathu zokusebenzisa amanzi angahlanzekanga kubika uNokuthaba Dlamini.
EWange sibisezihlahla izindlu ukudla emsika ezivandeni luthuli nje kuphela imvama ukubona umkhathi ugubuzele njalo ongaziyo engathi liyezi lezulu kanti luthuli lwamalahle. Izakhamizi zeWange zithi uthuli lolu luqhamuka kuma HDM eZimbabwe Power Company kumankampani yamaChina kanye lemgwaqweni ehamba amagonyethi ethwele amalahle. Sixoxe lonkosikazi Rejoice Ndlovu ohlala eLwendulo othi loluthuli selubangele imikhuhlane eminingi.
Ungakhangela umkhuhlane wezibeletho wabomama sumnengi kakhulu lapha eWange ngani ngoba amanzi uyathi ukhila amanzi akufake lapha nendithi unxa umuntu ongumama sugeza amanzi lawana phela abegcwele idust.
Unkosikazi Primrose Sibanda we-number 1 village uthi imgwaqo ifile uthulinki ezindlini.
Sala sifumula umphefumulo owe-dust suku zonke ngihlala eteni kwe-road. Ama-trucks, imoto ezincane, amabhasi adlula. Akula imoto eyamanzi elandelayo.
Sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Sithembi Nkosi Ndlovu omele inhlanganiso elilihlo likaZulu izimele yodwa eGreater Wange Residence Trust othi izigaba zothuli lolu zikabili eyomkhathi leyamanzi uthi abantwana bezikolo basengozini.
Abahlali beZPC ngale ingagula bafisa ukuthi ngantu abangarelocate bakhutshwe lapha abahlala khona bayefakwe endaweni encane.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Thobekile Shoko okunhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance yena wathi abesifazane labantwana yibo abasengozini ngalolu thuli uthi abazama ukuphakamisa amakhanda bayabotshwa njalo lezincwadi zamapetition ngalolu daba kaziphendulwa.
Endlini sometimes zamanye amabhakethi engelamzivalo yenza idust bavala omama labana babotshwa bahanjiswe epolisi bavulelwe amadokhethi and some stuff.
Sixoxisane njalo lo councillor weyingagula umnumzana Brian Chikumbo oveze ukuba inenge kalihlolwa umkhuhlane wofuba kubalela labasebenza emigodini yamalahle le uthi kuya kube lemizamo lakho nje qo eyokuba kuthelwe amanzi okuthambisa lolu thuli kodwa isixazululo yokuba kuvulwe imigwaqo emitsha ibe khatshana nabantu kanye lezimayini lazo zibe kude. Sixhumane njalo lomholi obona ngezehlakalo zesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ngalolu hlupho.
Ngathi uyagala kathesi at least sekuyifluid esingena kakhulu kudeka river sekusiba ngcono ngoba sesazama ukuthi silungisise even the pollution alani ukuthi intuthu ziphonge ukuhamba phezulu emkhathini mahlayana sesukuzama ukuthi siku-address konke khonoko.
ngokutsho kwenhlanganiso ye-Community Working Group on Health. Ngomnyaka abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bayafa ngomkhuhlane wofuba kwele Zimbabwe, ikakhulu abasebenzela emigodini. Inhlanganiso ye-East Central and Southern Africa Health Community isivezele ukuba uthuli lolu lubangela imikhuhlane yofuba efana le-pneumoconiosis, lufiphaza njalo amaphaphu. Abe-Community Working Group on Health bathi lokhu kungenqatshelwa nxa uhulumende engaqinisa umthetho wokwemba mahlayana nje. Ngimele iStudio 7 ngisewange ingagula ngenguNokuthaba Dlamini.
Abalimi bathi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sekubadalele ubunzima ngoba impahla esetshenziswa ekulimeni isiqonge kakhulu. Ungcwele Dube we Studio 7 usipha lolu daba.
Umthelela wempilo kumnotho weZimbabwe uvele sobala ngo-2022 kugwalo olwethulwe wezingatsha zomanyano we-United Nations ezibalisa olwe-World Food Programme, WFP, i-Food and Agriculture Organization kanye le-International Organization for Migration. Ugwalo lolu olulesihloko esithi Impact of the Ukraine Crisis in Zimbabwe, inhlanganiso lezi zaveza ukuthi ukuqhamuka kwempilo kwabangela ukukhwela kwentengo yezinto ezifana lemvundiso ye-fertilizer, amafutha ezimota, lokudla eZimbabwe lasemhlabeni jikelele ngoba amazwe amaningi ethenga izinto lezi kwele-Russia lase-Ukraine. Ugwalo lolu luthi intengo ye-fertilizer efana le-ammonium nitrate yakhwela isuka kuma-dollars aseMelika ngamachumi amahlanu lanhlanu, $55, yaya kuma-dollar aphezu kwamachumi ayisithupha, $65, isaka le-50 kg. Isaka lomkhakha we-compound D lona lakhuphuka lisuka kuma-dollar cishe angamachumi amane, $38, laya kumachumi amane lanhlanu, $45. Khathesi kwezinye indawo futhi kusiya ngohlonzi lwayo, enye imfundiso ibiza amadola ngamachumi ayisikhombisa, $70, kusiya kwayisitshiyagalolunye, $90, ngokutsho kukamnumzana Clive Mnakandafa, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Commercial Farmers Union eMathebeleland North.
We've had to contend with the rising cost of our main.
Ukulima yikho ukuhlaselwe kakhulu yimpilo. Into zokulima zikhuphukile. Lathi sokwenze sakhuphula intengo yezilimo.
Umlimi umnumzana Winston Babbage laye utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngenxa yokudula kwefertilizer usesebenzisa ubulongwe ezilimeni zakhe.
That's dropping. Yes.
Ubulongwe bukamalulwane buyimvundiso enhle kakhulu. Mina ngabona kungcono ngisebenzisa wona ngoba ifertilizer isidula.
Ngomnyaka iZimbabwe ithenga imvundiso yefertilizer yesilinganiso samachuma yesikhombisa ekhulwini, 70%, emazweni agoqela eRussia, Ukraine, Mozambique, United Arab Emirates, Mauritius leSouth Africa. Ugatsha lomanyano we-United Nations olukhangelane lokuqoqa amanani okuthengiselana phakathi kwamazwe omhlaba olwe-UN Comtrade luthi nyakenye eleZimbabwe lathenga i-fertilizer ebiza izigidi phose ezingamachumi amabili, 19.62 million, e-Ukraine njalo lathenga ebiza 25.92 million e-Russia.
Ombimbitho eRussia iphe iZimbabwe ifertilizer yamahhala engamathana zinkulungwane ezingamachumi aphezu kancane kwamabili, 23,000 metric tons, kanye lomumbo isilinganiso senkulungwane zamathana ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 tons. Kodwa ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Gift Mugano uthi isipho seRussia lesi yasiphathisanga ilizwe ngoba imvundiso le incane kakhulu.
This 25,000 donation is a drop in the ocean, because we need about 450,000 tons of fertilizer.
Donation is 25,000 tons. Ngane kakhulu ngoba njengelizwe sifuna amathana angaba 450,000 ngomnyaka.
Intengo yamafutha ezimota layo yakhwela eZimbabwe lasemhlabeni jikelele ngenxa yempi yeRussia le-Ukraine ngoba ele-Russia ngelinye lamazwe ahamba phambili ekuthengiseni lawa mafutha. enye njalo ingcwethi kwezinotho umnumzana Victor Boroma uthi okudanisayo ukuthi lanxa izinto ezisetshenziswayo ekulimeni eziningi zikhwelile ngenxa yempilo intengo yezilimo ilokhu iphansi kakhulu eZimbabwe osokudale ukuthi abalimi abaningi balime igwayi lona elilenzuzo ephezulu nxa kuqathaniswa lomumbu lengqoloyi.
Viability in agriculture is largely affected by the cost of the inputs that you use.
Intengo yama inputs okulima yo acho ukubana kukhula okuphunayo kumbe akule. Intengo yokulima isiphezulu kodwa imali yokuthengisa kwezilimo lokhu iphansi.
Nyakenye iZimbabwe ithenge impahla egoqela imfundiso indizamtshina lengqoloyi kwele Russia ebiza izigidi ezingamakhulu phose amabili 172.3 million. Ngo-2022 yathenga impahla ebiza izigidi ezidlula kancane yamathuma amabili 23.4 million kodwa yona yathengisela iRussia impahla ebiza isigidi esilengxenye kuphela 1.52 million okuyinto esola zingcwethi kwezenotho zisithi ukuthengiselana phakathi kwamazwe omabili kumele kulingane ukuze iZimbabwe layo ithole inzuzo ezwayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo yimi uNgcwele Dube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya isimo somnotho elizweni kulandela ukuzitshaya isifuba kwahulumende esithi sewaletha intuthuko enengi selokhu wathatha intambo zombuso kwayengumongameli uMoi uRobert Mugabe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla leZANU-PF oke wamela iLupane East edalela ePhalamende okhuluma ezimele endaweni lomnumzana John Zolani Dlamini umgcini sihlalo webandla leZaphu onguye umqalisi Ziba.
Iqiniso leli elaziwa and kusukele kuye uMgabe omnye umhlobo wasezisho ukungasaphi khathesa kunzima amagarana lawo seqalisa futhi ukuthi thina sifuna ukuthi sidle ngoba kunamagarana kungaphi izibhedle bangaka abantu abafayo ezidini bangakomama abafayo bezithweke bebeleni eZimbabwe asikhulume ngendlala asikhulume nge-transport akula simeli ezihambayo bangapha abantu abethu wayo abantu abethu bebaleka i-development kamnangagwa bakhambe baye kwamanye amazwe akula mali liyabe lithi lintshele ukuthi kathesi okuyi-vidi yonale sithi yimali yona ihulumende ayifuni imali yayo nxa ubhadala emahofisini ehulumende kathesi ufuza ukukhipha imali yamanye amazwe ibhadala isikhosiziyeni semadanga so ingaphi i-development sihleze ezindlini amahleta wakho kumnyama nkuluma zonke imikhuhlane isibambile phakathi kwelizwe ngoba akula mali.
Yebo mnumzana Dube, ungathi kule ntuthuko yini esilethwe nguhulumende okho?
Ngananzelela into eyenziwe ngubaba uMnangagwa eZimbabwe iyamangalisa ukuthi akatheze emakhaya sekunama-irrigations amadamu ancedisa abantu kuluma kunjenje eLupane ngase-elinyiweyo omnyama ubambile eLupane ungangikhangela isibhedlela esiyakhiwe eLupane yenkalakatha yesibhedlela singeke sisukume siphele ngoba kasinamali esiyitholayo thina njengeZimbabwe kubo-IMF kubo-World Bank iZimbabwe ila ngemali eyikhanda phakathi kwelizwe layo so yena ubaba uDlamini ngephathi yabo ba-expect ukuthi kwenzakala ama-miracles ela ama-miracles angeke ayenze but i-effort eyenziwa ngoba kumnangagwa esazi ungakhangela i-border post yedede kusadigridini lapha aha malutshwana ama-border post anje step by step siyafika lapho siya khona yikho silezi ukuthi by 2030 wonke umuntu kumele ephila empilo engani so yena ubaba uDlamini angikwazi ukuthi yena uhlala ngaphandle kwelizwe engaboni into eyenzakalayo.
Nanko umbuzo mnumzana Dlamini,
mina ngikhuluma nilapha eZimbabwe angaze ngiphume phandle ngisiyodinga umsebenzi. Into engiyikhulumayo ngikhuluma ngobani labantwana, into engiyikhulumayo ngikhuluma ngoba ngihlala phakathi kwabantu, abantu beZimbabwe. Isifo esinalo siyanyamala, khathesi sengani iZimbabwe ithethwe izolo ngokufika kukamnankakho kwa ngupresi. IZimbabwe ibe independent ngo-1980. Into engikhuluma ngazo lezi sezikhona, indastry isebenza, imigwaqo ibimihle, abantu kade belima, amadamu akhuluma ngawo lezikolo ezilimizelinjana isibhedlele isinto ezincane yisiko isibhedlele esikhulu kathesi isibhedlele ezakhiwa ngamajiba kudala so kathesi ungitshela ukuthi ngo-2020 lapho kuzaba kukhona into zonke kuyiphi into ezazikhona zaya ngapo upresidenti kathesi ngangiwayitshela ukuthi yena uhamba evula izibhorane ngingakuzwa into eyenziwa ngabokhota kudala ezibhorane uhulumende ikile nezipurane babatube ayikinanga nga madamu kumba haonana ayekona madamu ya ikulumende ya ayekele na apela madamu katika kusela luto kusela mani wanizo kuna uti wenza loko kwenza loko inti ilu di zilikon itare nyatu di zilikon you name all these hospitals mama wakakawana luto sikhalili michena pabani sikhalila ma professionals ati vile sayo tukutela ababia kura na manis keba abaleka sumanizo kutu yosi choyo kuza fagani fagani na asesi ya nko mwela wasa kasachi wa mtela asina luto akula nko yungu wayo ili ispoje nete zilu pari kuza fagani fagani kumela michis pedi kuma pendile lugu tuwena ufunu kutifabisi banta lako awunu salanga na wena awula bantu anana wena abafina abangani mulewa ikutakula mtaba tube chachili ndolezi siri yako kukusela buko na kakati kukulumeni banka kakata kamotwaya kukulumeni kukulumeni kukuma denga na matara hamba hamba kaya kukulumeni kukulumeni evidence yonki ko kukulumeni loko yena uuti uye saku kuzakana kona kukuduma usuli akuna ndeshima yitwa hei yopo kukulumeni 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 ukuthi kungavela usole banga kuvalela
ungasigqibela lingxoxo mnumzana Dube.
Ngiyabonga. Engakuthi ukuba kudlala ukuthi esikhathini sonke sasikhangeleni izinto ngamehlo wonke okuhle siyakubuka njalo kumele sincedisane ukuze sihambe siphambikalane zezimbabwe kumele sibambane kwenzela upele izidizo zenotho lezi ezakhona lapho ezimbabwe ziphume nathi sithole imali ku-I m f World Bank lapho sihambe sifane namanye amazwe ukwenzela ukuthi i-development leyo ifunayo ibe khona elizweni. Yabona
ungathini ngeminye imicijo ekhulunywe ngumnumzana Dlamini laphana
ngeke sibambe konke edisentile phakathi siyabona iunit 7 and 8 ewayo ngoba thina nxa kungena amagesi lapha engikhona yabe kuba ukuthi amagesi maybe kule 40 somewhere amanzi silawo sikhuluma ngamadamu amakhulu ayenza ama-regation ayikhona ukuthi sikhulume ngamadamu okunathisa inkomo hhayi sonkile babudlamini kodwa siyele
zeakithi sieseeoplen. Uyabonga Dube bathi bengicabanga ukuthi mina kushengezaba lomuntu wezano engakhuluma laye suwa ngicabele ukubona ukuthi hhayi akukhuluma lasikokwakhe and akulanto kungayakha bethi kethi mina ndibukile mna ngaba ngathi uyagebha izibora kuthi wena kuyini okusolileyo sizwe.
Lo ngumnumzana John Zolani Dlamini umgcini sihlalo webandla lezaphu obexoxa endawonye lomnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla lezanu-P F oyemela iluphane East edalele ephalamende obekhuluma ezimele belosithandekile mhlanga weStudio 7. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamachuma esikhombisa 67.1 million babukela ngolwesibili ingxoxompikiswano yabancintisa kukhetho lokudinga umongameli wemelika unkosikazi Kamala Harris webandla le-Democratic Party lomnumzana Donald Trump owele-Republican Party. Ingxoxompikiswano le eyayilawulwa ngabezindaba abe-ABC News ngiyakuqala phakathi kwababili laba njalo ilakho ukuba ngeyokugcina kungakaqhutshwa ukhetho lolungo lwezi. Ingxoxompikiswano kamnumzana Trump lomongameli Joe Biden eyaqhutshwa ngohlangula umongameli engakaphumi kulumncintiswano yona yabukelwa ngabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 51.3 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe lemelika umnumzana Masimba Kuchera.
Ngibona njenganama-polls kuma kwawo aphuma esithi ye wona unkosazana Kamala Harris wenze kakuhle sibili uwehlula ubaba uDonald Trump. Nxa ngikhangele bengibona ukuthi ubaba uDonald Trump ezinye impendulo zakhe ubecaphukile kakhulu. So umama uKamala Harris obezama sibili ukuthi acaphule ubaba uTrump, uTrump ukuthi alahleke empendulweni ezinye esizibonileyo. So
libona njani indlela ababili laba abaphathe ngayo indaba eziqakathekile kakhulu kubavoti balapha eMelika ezigoqela udaba lwenotho, udaba lwabokuza kanye lodaba lwelombuso wentando kaZulu.
So uzabona ukuthi umama unkosazana uKamala Harris ubezama sibili ukuthi anike abantu indlela ukuthi ubezenza njani nxa uyokuthi engavuya engawina mhla ka 5 November kodwa ubaba Trump ubekhumbuza abantu lokho akwenze esangumungameli welizwe. So ngokubona kwami ubaba Trump ube zama ngazo zonke indlela ezokuthi akhumbuze abantu ukuthi uke wayenza njani kodwa ubengacaca.
Okuphuma kungxoxo mpikisano kuqakatheke kangakanani kukhetho?
Kuqakathekile kakhulu nxa sikhangela ukuthi kulabantu khathesi abangakadecide ukuthi bazafotela ubani. Njalo sibona njengani abantu labo yibo engxenye abazincedisa umuntu ozawina nxa kuyukuthi bazamvotela. So iyabe ikhangelwe ngabantu abaningi i-debate lay njalo ababengadecidanga ukuthi bazafotela ubani engxenye sebele mpikitho ukuthi bazafotela abantu.
Mnumzana Masimba Kuchira isizalwane seleZimbabwe esilandela ezombusazwe leMelika ubexoxa leStudio 7 eseBhilitane. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani Studio 7, linjani? Siyabonga, siyabonga indaba elisethulela zona malanga wonke. Thina singapha endaweni yaseMatupo koMagalani. Imfupho nje esihlangana lazo ukuswelakala kwamanzi. Kwamanzi lokudla lenkomo sezifa ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ezikotwe lapha abantu lapha sebeqamulana ezikotwe lapha kunzima. Cela uhulumende angenele bakuthi thole even imgodi.
Siyabingelela sabonga Studio 7. Sicela lesifiselele i-news sekuseni ukuthi sikwazi ukuphawula sibili ngoba lezi news zenza ntambama isikhathi asibiko ukuphawula umuntu oyedwa ngobabili. Kanti kusemqoka ukuthi sihlaziye ngendaba yezwe lakithi ngoba impezi babo bahlupheke kakhulu wonke laba khona. So siyacela kakhulu.
Studio 7 basakazi abalungile ngomsebenzi eliwuthwalayo. Ngithanda ukubana ngiyengikhulumela amazwi amalutshwana. Sesihlolisisile ithina njengamaZimbabweans. Sesikhangele sisile sabona ukubana abathengisi bonke akade bezitsho ukubana bafuna ukukhulula leli ilizwe bavelile sobala ukubana ngabathengisi. Bavelile sobala ukubana bemukele kuZANU-PF ngoba isikhali seZANU-PF ligolide sokuthenga abantu bonke abaphikisana neZANU-PF. Bonke babhadelwe iZANU-PF kodwa usithamisa one uvezile ukubana akalweli izikhwama zakhe, akalweli imuli yakhe, akalweli inhlalakahle kuye kodwa uvela inhlalakahle yeZimbabwe. Ukwalile lokhu uthamisa uvelile ukubana liqhawe. Thamisa is a hero.
37 linjani basakazi abahle obafowethu Dube nabanye bakhe. Ngithanda ukubonga kakhulu umsakazi weStudio 7 ofinyelela loba kukuphi apho kungafinyeleli khona amanye amagagasi amanye amaradiyo wona uyafika. Ngiyabonga kakhulu bantu beStudio 7 sengathi iradio yeni leyi uNkulunkulu angayiphathisa ayiphe amandla ihlale injalo sikwazi ukulalela izindaba ezenzakala elizweni lakithi eleZimbabwe nakwezinye indawo. Ngilethulela isigqoko ekhanda olibingelelayo nolincomayo kuStudio 7 uSifiso Thobela lapha eKhesi eMaphisa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanili lakho ukusithumela eyona imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zonalezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esicubungula inhlelo ezamabhizimusi lezokuthuthukisa eziqhutshwa ngabesifazane beZimbabwe abakwamanye amazwe labasekhaya. Singekehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Elemelika lithi selisekela umbono wokuthi izwekazi le-Afrika libe lesihlalo i-permanent seat kugatsha lomanyano we-United Nations olubona ngezomvikela olwe-Security Council. Izakhamizi zewange zithi zithwele nzima ngenxa yentuthu ebangelwa ikwenjiwa kwamatshe aligugu. Siluqhuba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.